go VOA Ndebele.
Levuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi nikubanika ngo-October 2019, November, December badlala bengelakhudla.
Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wedede uthi indlala imthwalise nzima.
Bazondele ukuthi kungani kube labantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale lephalamende owesibare amacala angazwakaliyo.
Umeli wembare edale lephalamende engowe-MDC umnumzana Stamen Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu-PF ekade behlome ngembemba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa bonke abalambayo, ezinye izakhamizi enyakatho yamaNdebeleni zithi sezilenyanga ezine zingatholi amabele kugatsha lwe-social welfare. Lokhu sokubangele ukuthi labantwana besikolo kwezinye indawo beqale bethengisa izithelo zeganga ukuze bethole imali yokuthenga ukudla bese besiya esikolo. Ukhansila wedete umnumzana Stanley Torima uthi asebekhulile yibo abahlaselwe indlala kakhulu.
The Department of Social Welfare ukhuluma iqiniso, bayaphuza ukunika abadala ukudla. Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi nikubanika ngo-October 2019, November, December badlala bengelakhudla, badlala belambile. Khathesi bayabuya everyday abadala bebuza, kansela ukudla thina sesilambile senze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Though sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe, ukudla isitshwala that's the staple food. And ngathi athole ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayithanga.
Ezikolo ke kuhamba njani, bayalamba yini abantwana?
Ezikolo lawo bayanikezwa ukudla khonokho umumbu, but khathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni, abantwana sekumelele kuhambe kubreak. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyini, abantwana abatshela ukuthi hani sikale sahamba sayethengisa inengo esitimeleni. Kuya kungasarayithanga, it will be growth abuse. Nga abantwana besikolo primary going kids ngasebehamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers, kuya kungasarayithanga.
Wena umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but iproblem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha, izulu laphuza ukubuya. So abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi nenkomo. Kuluma kanje kuphumile lokho akuthi imali bakufaka phansi, kuyakhula sibili kusesemanzi phansi. But hayi, umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakhangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani, but sibambane njengesizwe silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona because izinto azimanga shapu. Ema-shops izinto ziyadura, ifees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihle kuhle. Abaphathi bezikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abalaze izimali. Sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye, bafake amakhanda ndawonye because akula into e-right. Ku-education izinto azimanga kuhle, ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even ezikoleni zangkhona amathicha amaningi sebalekile abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho banikwa khona imali so akula into ongayipointa elizweni ukuthi lapha yikho okuright benganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady it was like skate ahlala laye kukanzi uyasitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukukhorisa ngeyokuthi usebenza eyedwa but I'm saying uhulumende yena nxa esiyi-addressa uyasi-addressa asitshela ukuthi akula muntu uza kufa le njani but time sebephuza ukunika ukudla kwangkhona
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedethe njalo ngowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi umeli walo wembare edale lePhalamende umnumzana Stamen Chamisa uhlaselwe ngabasakhulayo bezanu-PF abakade behlome ngembemba lezigodo izolo. Abasakhulayo laba babikwa behlasele lozulu wembare emahlayana. Isehlakalo lesi siza ngemva komhlangano oqhutshelwe embare ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngolwesibili lapho aveze khona ukuthi ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lokutshengisela lisola uhulumende lonyaka. Ustamen Chamisa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi ucetshe enkambeni yematapi lapho athi ubesegonjolozelwe khona ngabasakhulayo bezanu-PF laba. Kodwa iziphathamandla zezanu-PF ziya kulandula ukuthi yizo ezenze isehlakalo lesi. I-MDC ithi uChamisa ube emapholiseni ukuyadingisisa phezu kodaba lwamalunga aleli bandla abotshwe izolo ekuseni lingxabangxoza ingakaqalisi. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa odokotela Nkululeko Spanda usole kakhulu isehlakalo lesi.
Lokhu bekhona embare besithi badinga ummeli wePhalamende wakuleyo ndawo bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wePhalamende owembare amacala angazwakaliyo angekho emthethweni njalo kuyazi ukuthi xa kuyithi umuntu becala phela icala liyabikwa emapholiseni kakusuka kuthunyelwe amashugu yezanu-PF
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebenga abaningangako kulowo mhlanga
ye imbiko leyo ngabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izandu izama ukuthi kukhanye ngani bekulo mhlangano upresident Nelson Chamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti-ke sikwaziyo ukuthi upresident uthena ngilo mbiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizabe ngisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho nomunye umuntu omemiweyo ukuthi abuye emhlanganweni president abantu bonke ekade bekhona ngabantu abasuke ku-constituency yembare njalo i-MDC hayi silobandlela nde ukubiza abantu kumbe bethwala abantu ngamabhasili balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obunyuswe kuphela iy'ntathelo zindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kwelehara
sikhuluma kanje ungaphi umeli wembare
u-honorable Chamisa ulondolozekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole
lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu-PF
silobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa kagijimanga kangako siyazi ukuthi zanu kayilethi ukuthumela abantu abathela izikhali kathiyelwa ngabantu abathela izikhali ukuthi bagime balwisanise nalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwane lezanu-p f kumbe lohulumende njalo amapholisa asitshele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga
solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo
ye udaba lolu lubikiwe ngempela njalo bona abantu laba abenza basinde bafuna ukwenza ukuganga bafike lasemapoliseni ngokwabo ngakho lo ngasadingekela ukuthi sithi amapolice akusenga ofakala phange akombozela abantu labo babophe ngoba abantu labo abangamashuriti bafikile epolice station
bese yakwenzani
bese sithi badinga umeli wedala parliament honorable Thamisa
ube khona emapoliseni
hayi ngeke sibe sathe lokho ke phela ngoba cha bese simthengisile kulabo abafuna ukumsukumezana ukumlimaza
akulabantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi kulabantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC all welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zempare ezithinteke kakhulu
Mbare National njalo nasepolice station lapho kade epolice station yaseMbare Matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimoto Mbare yonke nje ibili ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi usangothi lwethu ole MDC youth league toluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hayi ngonxa amapolice engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wawo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibuni njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi yabibanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yeDukhwe kwele Botswana zilokhe zingakabuyiselwa ekhaya. Ezinye zazo zibuyiselwe eZimbabwe enyangeni ezisanda kwedlula. Kodwa kule mbiko ethi ele Botswana galisela mali yokuqhuba lomsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulandela ukuphindela ekhaya kwequla lokuqala liphose lifike ikhulu lenqinye lesiphepheli abanye lokhe behlezi enkambeni yeDukhwe engaphandle kwedolobha leFrancistown iqula lawugcina labezimapha abadinga ubuphepheli kule Botswana bemele liphindele uqeleni ukazi bandlela kodwa sekuthule ezinye isiphepheli esikhulumele Studio 7 zidakula ncazelo ukuthi kungani sekuthule kangaka kodwa bazwe amahungahunga ukuthi akulamali yokubabuyisela ekhaya Umzana Bhekimpilo weza uthi awukaphumi umbiko cacayo phezu kokuphuza kohlelo lokubuyisela isiphepheli emuva.
The latest bekuthiwa i-first group izama Thursday. Manje ngizala namhla abantu bangani bethi lokutshintshatshintsha amadethi akukaqondakali. So angikwazi ukuthi iqiniso lakhona yiliphi.
Iziphepheli eziningi sezibhalise ukubuyela ekhaya noma nje iningi libikwa lisenza lokhu ngesidensi esikhulu besithi simo ezimabhasikalungeli ukuthi baphindele iningi labalekela kwele Botswana ulandela ukhetho lokudinga umongameli eZimbabwe lolodlakela ngo-2008 lapho okwabulawa ikakhulu abasekela ebandla liphikisayo ele-Movement for Democratic Change MDC Uhulumende weBotswana kanye labohlangothi olubona enhlanganisweni ye-United Nations High Commission on Refugees bathi uhlelo lokubuyisela isiphepheli eZimbabwe lokho luqhubeka kodwa kungaphiwa isizathu. Ukuma kohlelo lolu bese kubona abantwana bephuza ukusungula ithemu elitsha esikolo ngoba bebemiswe kupheleni komnyaka ukuthi balungiselele ukuphindela ekhaya. Esinye isiphepheli esingafisanga uqanjwa ngegama sithi bayabonga ukuthi abantwana baphindele emakilasini.
Esikubongelayo ikuthi abantwana sebevunyelwe ukuthi bephindele esikolo ngoba kade behlezi bengenzi lutho. Kulandela ukuthi kuphuze ukuthi thina njengesiphepheli sibiselwe ekhaya.
Kodwa kulokhe kulovalo lokuthi abantwana abasoke benelise uqeda ithemu bezabe bekhitshwe njalo esikolo uma uhlelo lokubuyisela isiphepheli solusungula. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi amazwe amabili kanye le-UNHCR ngabe bayakhulumisana ikakhulu phezu kodaba lwabantwana abangena isikolo. kwawulezi phepheli zezimbabwe ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa i-688 enkampeni yeduki kodwa khathesi sekusele ezingaphezu kwamakhulu amabili. Isiphepheli ezilihlekana ziyala ukubuyela ekhaya, sesicela ukuthi zihlale eBotswana kumbe zihanjiswe kwamanye amazwe, zesaba ukukhahlanyezwa uma zingaphindela ekhaya. Ngingumartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uza kwethula i-$10 ebambeneyo, i-$20 kanye le-$50 kusikhatshana esilandelayo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosikazi Grace Mkabe labanye abagoqela umnumzana Philip Chiyangwa lomnumzana Ignatius Chombo balakho ukubotshwa phezu kwamacala enkohlakalo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani kuStudio 7 basakazi labalaleli. Bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa insimbi zeJwane. Ngithanda ukuba wonga kakhulu imnandi ingoma yabo. Sibulwa i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho. Njengoba thina ngaba kumthwakaza kula mntu osibhekayo, abaculi bakithi bayacula mpela kodwa ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami bekufanele ukuthi i-government ibanikeze something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga. Balaleli abahla be-Studio 7 kudawana zonke. Ngiyalibingelela ngomnyaka lo womutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani bakithi. Siyacela ukuthi yena ubaba uChavisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebunzimeni abantwana ezikolo, izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Naku isikorokoza laso sesingenela imimoya sokubiswa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphila izwe lingela mali linje. Ngiyabonga ngikusikusboqo.
Njani basakazi be-Studio 7 yalibingelela. Ngizithi njani impilo mbingelela bonke basakazi labalaleli. Hayi, mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawo amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Ngakho nto akula muntu ongasebenzela ukukholisa kuphele xa usebenza. Xa usebenza usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli wakho. So into yenziwa ngamatisha lamanensi awasoli. I-government yayidiyehlukahluke kakhulu. Labantwana sebethwele nzima basafunda. IZimbabwe izaba yini kusasa? Sisesiyinhlekisa kwabanye amazwe ngenxa yeZANU-P F ehluleka ukubusa ilizwe layo kahle. Hhayi, namthembo selami. Ibizwe lami nguMgcini Dladla, ngisukela uPane eMzola e-K4.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngokwesikhathi Ncube ngisekhezi ward 14. Into nje esihlupha kakhulu esizwe sobuhlungu ukuthi nalokho kudla ukuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana nokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe botshiwe ukuthi lapha adlula khona ayavulwa achutshwe bese yadluliselwa ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma nsezinje, abanye amasaka abo asikabanika bakabathathe ngokuthi leyo mali $13 kabalayo abakayitholi. So heyi, indaba ebuhlungu kakhulu indlala esibhekane nayo ezindaweni esikizo, ngoba ogogo abanye bakhulile mpela, $13 akusento elula kuyo ukuthi ayitholi. Ngokuba nje sikhuluma so amasaka okunye uma usithathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhululeke ngesethathe ekugcineni uluphele kala mali esesiyathatha ukucinile seyitholile leyo mali isakele yabe seliseli sokuyisijumbane ngeso kungama 5 litre amathala bakithi kubuhlungu kakhulu esihlangana lapho asikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yakhitshiswa mali kube nguye okhipha lapho kufika khona imali khiphele abantu abadala lapho vele ukuthi thine sisasingane sisabashanyana siyenelisi ukuthi singayidinga leyo mali kube yithi esikhiphayo asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu ngoba izinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nazo kube sekuya kuthi ihlanganise njenge-orap nayo sike sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista abanye amabizi ekhona kurejista amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini so ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuniki ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwazi lobuzima obukhulu kakhulu abantu sebetshitsha besiyatshona belindile ukuthi bazanikwa kodwa-ke into yakhona ayikalungiseli ukuthi ukuthi konke indawo sile corruption yabona lapho ongela corruption aba idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu kwasekulungiswa amakhadi but laba kasebethethe leyo mali bathenga lokho kudla kathesi ukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amavizi asatholakali kuyikuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanto yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla sokusela siyabonga.
Linjani balaleli beStudio 7? Ya siyabona abantwana bayatshengisela lapha into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kuloluya qanqalazo lwabo. Siyacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakame abonise le government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlaba ezulu esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokho esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana la yaphakame ngoba ikusasa leli lizwe leli libulawayo. Ikusasa ngeyabo, asingeyethu. Thina sesiyehlulekile. Sebesibulele basiqeda du. Siyabonga khona lapho.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli nxa ufuna ukusithumela owakho umbiko, thumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amaqembu amabili abahlamuki abalwela ukwehlukaniswa kwelizwe leCameroon abikwa elwisene wodwa kwava amasotsha awo ayisithupha. Amapolisa kwele Lebanon alwisane labantu ekade betshengisela kulelo lizwe ngesikhathi kubunjwa uhulumende omutsha izolo. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili eCongress izolo. Abatshutshisa lolu daba bechasisa ukuthi kungani besithi uTrump wephula umthetho. Ibandla eliphikisayo elamademocrats likhokhelwa ngumnumzana Adam Schiff kulolu daba lithi uTrump wasebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo njalo bathi wazama ukuvimba idale leCongress ukuphenya amacala akhe. Kodwa amagqwetha kaTrump kanye labebandla lakhe lamaRepublicans baya kulandula lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mtombeni ukuhlaziya lolu daba.
Nibona ngathi kuyaphela ngokufanayo ukuthi akabasoze bamsuse laphana ngoba engikubonayo ungathi nje kuvikelana kwama-political parties la ukuthi khona bangathi bayesaba ukuthi bangamkhupha laphana kuzaba ku-record president wama-Republicans wa-impeacher wazowasuswa esihlalweni. So mbona ngathi bavikela khonoko kuphela uma belo kebe kona pana. Koto wake ikara lingati liya kanyo utilikona ekweke.
Siyabona kungani kuloku kuvela obunye obufakazi. Bunganeta yini asithi kuvele obu kali sivile obufakazi obu kuti ama Republicans lao akubone ngenyindlela. Ubonani kungaguquli ingqondo zabo yini?
Hayi kangiboni ngalesi sikhathi kangiboni ukuthi zingaguquka ngoba okukhona kungathi sebegebhile amagodi bangene emagodini abo bema khonapho kangiboni ukuthi bangaguquka khonapho ngibona ngathi baza iningi labo lizakuma laye
manje njengoba ukhetho lusiba khona kunyanga ezimbalo ezilandelayo khona okwenzakalayo kungabangela na ukuthi umnumzana Trump anqobe kukhetho kumba anqotshwe
ngibona ngathi uzanqoba uyabuyela futhi ngendlela yokuthi sesuka lapha uyabe sesebenzisa khona ukuhlabela ngo undodo okwazi ukuhlabela ngento yakhona kakhulu uyabe sesuka lapha sehlabela kakhulu sengitshakala ukuthi ha mina vele babesithi ngilokhu angisikho mina ngilokho then abantu bazathatheka njalo bakuye bambuyisele mina ngokubona kwami mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas. So kuyisikhathi sokubala imbiko elisithumela yona kuFacebook kulo Lindsay Hamon uthi wena lichona njani msakazi kusekuseni ngapha Hamon so ngathi livuka njani kanti lokulala asikalali. Danisa Blessing Dube uthi wena sawubona msakazi mina ngifuna ukuphawula ngabalandeli be-MDC Chamisa abayeke ukusitshela ngendaba yokuthi bafuna kwenziwe intando yabo why thina abakakhuphe singaphaphi. Nesisa Dube uthi wena morning msakazi kuzoba lo Danisa Blessing Dube Studio 7 na ngokusibikela izindaba Precious Nyembezi Masuku Utwena morning msakazi izanu isebenzisa amandla ayo ngobuchapa. Kambe shiwa uma amaqembu aphikisayo angavunye. Shame on them. Abazinuke amakhwapha laba babulali. Virginia Macebo utwena morning Nkomo. Sonke Khumalo SK. Utwena morning Mazimbabwe amahle. Kuzoba lobani ke Sibusiso Ndlovu. Uthona linjani msakazi mina ngicela ubaba sezanu ngcono livele libeze icho libeze icho nangazi ukuthi lapho ngilaleli tabisani ncube uthona morning ekhaya kuzoba lobani isapheli Ndlovu uthona salibonani bakwethu unjani msakazi hayi siyavuka Ndlovu. Uyaphinda lapho Hamon uthi ntunga ngise New Orleans ayikho ngisithi litshonile okay ngiyakuzwa Hamon siyabonga silethemba uphilile khona ngapho eNew
liphila nababulali liphila kanjani kule ndawo liphila nabadlumisi
bheka inkosi Ngwenya uhlabela kamnandi uthi niphila njani nababulali. Ukuzigqiba izosuku ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wetete uthi indlala imthwalise nzima. Umeli wembare edalele parlamente engu-MDC umnumzana Stamen Chamisa ucashile ngemva kokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF ekade behlome ngembemba. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-fast 7. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-half 6. Olivalelisayo nguntungamilinkomo. Itshone kuhle.
Thank you.